tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kungcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo. Uzabona even ekhwela amafutha ezimota gatholakali.
Ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu olulandelayo phezu kokudula kwezinto lokutshabalala komnotho.
Andiyakwazi ukuthi athi sihlale nje khona ngemali i-forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona.
Abebandla leZANU-PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngeviki ezayo mhlaka 16 phezu kokudula kwezinto lokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. I-MDC ibikele amapholisa ngenjongo yayo izolo. Leli bandla lithi ukukhwela kwentengo mahlayana esitolo kuveza mgceke ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwele kabili ngeviki edluleyo njalo imbadalo yamagetsi layo ikhuphuke ngezinga eliphezulu. Sixoxele umabhalane ogatsha olubona ngezamagetsi ku-MDC unkosikazi Jasmine Tofa. Yena othi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa badinge amaqhinga okuqeda lolu hlupho.
I-price yangkhona ngalikhangele akhwela almost on a daily basis bebhesa nge-US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali, kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa abantu abakhwezelwayo amafutha abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo. Uzabona even ekhwela amafutha ezimota gatholakali, and particularly into enjengedizo, idizili iyafunakala kumabhizinisi abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ezepetrol. So konke khonokwana kuza kuyacomplicate izinto ezenkononi. Ilizwe is almost grounding to halt or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Ye, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacitshwa nsuku zonke. Umuntu amabhizinisi bayehluleka ukuplana. Amagetsi ezindlini ayacitshwa. Abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi akulankuni lapho sisedrobheni abantu bathembeni amagetsi kabawatholi. Amafektori ukuthi asebenze kuye phambili abantu bathole izimali konke khonokho kuyahlupha. So into iproblem yamagetsi sihlukumeze umZimbabweni wonke. Ungaze ube nemali ungalamali kuyahlupha. Uyabuza uminista uChasi ekhuluma esithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu makhaza ezindlini lapha umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweredi eziningi ngabantu ngathi ngama-government departments, kungabe laba abantu abalama-business abalama-plazi. Ngile list unfortunately ukuthi nje ungifike esikhathini ngidriver kathi ngizakunika i-list eyabantu aba-owa imali abamele bebhadala abalezikweredi okungangukuthi Minister uchase ngalanda bona labo abantu babhadale sethi ukuthi bayekele abantu makhaza bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC liyabona ukuthi ngawuthwa into izinto zahamba kuhle. Njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathi esimbone ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kade kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngonobhala obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, uMnumzana Nkosilathi Jiyane, yena owake waba ngumeya weVictoria Falls, uthi uMnangagwa usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho lokulungisisa konke okuhluphayo elizweni.
Ye hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonokho kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athi isi-challenge khona ngemali i-forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona. Iminyenge imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha. Hayi inhlupho zikhona but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sephele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMat North, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles, imizamo ekhona ukuthi bekhulume nabe-Eskom bebhadale izimali ababezibhadalisa ukuthi lathithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganiswe imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu akusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinomali njengasuku zonke. Inhlupho zikhona elizweni kodwa inhlupho ziyaqedwa phela, inhlupho azadala ukuthi ziphele. So sizaphela one day. Ithemba abakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha namagesi.
Ya, akuzikhathazi kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokho zibuya. So asifikile sibili here and there but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi, i-follows isaselokungcono. La magesi ahambayo yebo kambe ayahamba kodwa-ke singancwasi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono. So ama-tourist izivakashi zana hayi ya lokho.
UMnumzana Nkosilathi Jiyane, isiphathamandla seZANU-PF eMathebeleleni North, ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umlobi wemidlalo yokulingisa uSteven Chifunyiswe kasekho. UChifunyiswe ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa. Akwaziwa ukuthi udliwe yini. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abatsha abaningi eGogwe North sebephila ngokugebha igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lendlala esibhahile. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, Yebo sanibonani balaleli bonke baka Studio 7 okhulumayo umkhokheli Moyo. Hayi abantu bangithi ngapha ngaselupane bahlulwe nje into encane because ba ngani bagijimela ukudla barojwa bavuma kodwa ke asivumeni ngokuya kwesikhathi kuzo silungela nathi kuzoba right one day. Sizama ukuthi sibazise ukuthi kababhekeke izaphu umthwakazi bake bami ngezana bengarojwa ngerayisi lamaphilisi lawa baphiwa inkomo abaziphiwa ngezana aphinde azithatha waye bengahlakaniphi kanti.
Yebo yebo basakaza abahle igama ngophoni lowo mfana wale kogodlwayo kwamahlaba ayithwala uma kuvula kuvaliwe umajiyampondo but ngokuhlala ngihlala e-South Africa e-Johannesburg indaba zomsebenzi. Mina basakazi okusenhliziyweni yami okubuhlungu okumqoka yikuthi ngibona nje ilizwe selisiphunyukile ezandleni sesiphunyukele iZimbabwe esandleni. IZimbabwe sihamba sisiya anywhere nasazi ukuthi la eyakhona iyaphi ukuthi wela ukubasazi. Mina manje isicelo sami bekuyikuthi abantwana bonke beZimbabwe sibambane sihlukane nezo ukuthi sihlukene kwezombangazwe sibambane sibe munye siqale silwe lesitha esesingene eZimbabwe. Angitsho ukuthi isitha yi-government yeZimbabwe but isitha esesiyimpilo ekhona eZimbabwe ulwe laso ukuze abantu babuyele back ku-life yabo abantu baphile kahle abantu baqhubeke lasho esibhedlela abantu bathole ukudla abantwana bafunde kahle ezikolweni sibe ngabantu lathi abahlonitshwa emazweni esikuwo ngani ukuthi sithi sihlekwa ngabantu noma kukuphi esikhona siyahlekwa indaba yempilo esiyiphile eZimbabwe. So mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu bonke asibeke nama differences aside siqale sisenge le problem esikhona elizweni ilizwe manje liyavuka.
Ngiyaphendula njalo badala ngizobuhlungu futhi ngendaba yokuthiwa abantu kuthiwa sikhulekele umgabo bangathi sikhulekele umgabo osezibhedlele eziphezulu ezilemithi lapho abantu bagcwele la empilo kugcwele abantu akulamuthi ebaralinyathwa egumu bonke bagcwele abantu abagulayo akulamithi abathwele nzima bezibuhlungu abaswela ngitsho lokuncane okungabaphilisa kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi le sishiya abantu abangelamithi abangakwaziyo ukuthi bakhangele ngabi ukula nto njalo sikhulekele imigabi sikhulekele abasezibhedlela la abaswele imithi abantu bayafa kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi owabalekayo lapho uhambe ziyalatshwa lapho kule mithi khona sikhulekele imigabi sikhulekele abantu la abathwele nzima abanye bethu abangabayanga njengathi abayibo abahlukuluzwayo njengathi yibe sibakhulekela ukuthi baphume labo unkulunkulu abasiza afake isandla sakhe nje esibhedlela lapho bathole ukuphila laba bantu loku ingekho le mithi kusebenza amandla kankulunkulu baphile baphume bayehlangana lemuli zabo.
Bona umsakazi unyoni lapha eSouth Africa la mlaleli weStudio 7 into enzibuhlungu mina into eyenzakala ma kunama issues acina sesiba ngathi sesiba ngomhlobo kumbe indaba efana nendaba le kambara kambarami le ukambarami wenza iphutha wenzi ubuchapa wenza into wrong kodwa ngendlela ebisithathwa ngayo ukuthi athe sesiba ngathi iZimbabwe sidivided into two groups ukuthi abantu bani baza ngapha benza lokhu lalokhu asibafuni ngapha kufuze besihlale ku sekufana nento eyenzakala lapha esikhona eMzansi la ukuthi sina siyalwiswa ngoba siphuma eZimbabwe sokuthi eZimbabwe yini osuke kwenye region wayenye region sefuse umthetho uvumela ukuthi ebe yikansela kuthiwa kasevunywa ngoba ngoba lishona no that one ikurongo nokurongo eliwenza lo uzonye abantu abahlonipheka abantu abadala abesindebeleni bekhulu besebekhuluma into ewrong enjeya isekelwa ngabanye abantu don't have to divide ilizwe ukuze ngemhlobo umuntu ufuze support ibandla alithanda irigardless ukuthi likhokhelwa lishona likhokhelwa yindebele khokhelwa yitonga khokhelwa likhalanga we need a Zimbabwe one a united umuntu uma esenza ukuchapa nje ukwenza umfana sethi ubuqondi ukuchapa lokwenza ukuchapa hayi ukuthi ngoba lishona ngiyabona.
Yenzakalela upane ukuthi shuwa kambe ngabe labantu abalokhu besanamathile besavotela kuzana into libe buhlungu kakhulu kimi. Abantu bakithi ake sifundeni ukuzisebenzela yikwala imisebenzi phela konke lokhu bafuna into zokuphiwa njengenkukhu singenza into zokuphiwa njengenkukhu abantu abalengqondo ezikwanileyo sifuna umuntu siyavotela izana elingqondo ezikwanileyo efuna imisebenzi abantu bakithi kasikakelathi ke sihlakaniphi sizisebenzeleni ngikhuphe esikhwameni sami ekhona ukuphiwa ngazophiwa inkalakata yebhulukhwe ilesathane uyalithatha sigqoke kuphela ubophi nengqosa ngoba uzikhethile ngokokuphiwa ake sifundeni lathi ukuthi umuntu ungene usebenze uyengena eshophu la ukhethe ukuthi ngifuna leliyana ayikhona into zokuphiwa njengenkukhu lenja ebizwayo lokhu bizela isithwala every day ngoba kayikwanisa ukuzenzela thina singabantu siyakwanisa ukuzenzela ake lenze into ezilengqondo abantu nxa livota nxa uthiwa kuvota yikukhetha impilo yakho ayikhona ukuphomba ukuvota nje ukuthi unathi utshwala umbuphuka irayisi 2 days kusuthi into sezilungile 5 years asuzukudlala nangazo uyaba yingqoza xa kube yingqoza ake livuke bantu bakithi like livuke liphakame engqondweni abantu abenu bayalokhu bebuswa yibona abantu ababusa ngoba bayafunda abenu bahlezi kathesi amatitsha kawayi lezikolo ngaze hayi isikolo kafundisi ngapha uyaqhwandaqhwanda ukuthola kuyimali kwangkhona okokubhada umntwana akafundi hhayi ake sivukeni bantu bakithi.
Ke ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu batshengisele esitaladeni kwele Cameroon izolo befuna ukwazi ukuthi izihlobo zabo ebezibotshiwe zigcinwe ejele leYaounde zisiwe ngaphi. Izibotsho lezi zisuswe kuleli jele ngeviki edluleyo ngemva kokulwisana okubi. Ijele leli lakhelwe ukugcina izibotsho ezingu-750 kuphela, kodwa ngesikhathi kuqhamuka udlakela lolube lilezibotsho ezingu-6,000. Ele Uganda seliqalisile ukuhlaba izizalwane zalo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-Ebola wona oqhubeka umemetheka njalo ubulala abantu kwele DRC. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usecothoze abamhlophe abazonda eminye imihlobo yabantu bagcine bebadubula njengalokho okwenzakale eTexas laseOhio ngempelaviki. UTrump uthi njalo uzulu weMelika kumele ebambane ekusoleni abantu laba. Amazwi akhe alandela ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili eTexas ngomhlophe ozonda abantu bohlobo lwesilatino ngomgqibelo. Ngelanga elilandelayo kulomhlophe laye odubule wabulala abantu eOhio kusehlakalo esizaxwayisiswa ngamapolisa. Abafele kuzehlakalo zombili bedlula amashumi amathathu. Iningi lisola umongameli Trump lisithi nguye okwezela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabantu abamhlophe. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama laye wethule umbiko izolo esola abamhlophe laba njalo ekhuthaza ukubambana. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo ongowebandla njalo le-MDCT.
Okokuqala, imithandazo yethu yakundeni eshonelweyo, siyazi ukuthi ubuhlungu kulahlekelwa yi-family member, so hayi sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakalayo and sifisa ukuthi sizobona umthetho usenza umsebenzi wawo ukuthi lesigeleke cesiyi-1 esibotshiweyo ukuthi sizothoniswa sihlale ejele ngoba ngibona ukuthi ngumuntu ofit ukuthi ahlale phakathi kwabantu elengqondo ezinjalo. Sizokuthiwa lo omunye lo oye ohayo yena udutshuliwe. So indaba ibuyela back to indaba yezibhamu yemibhobho ukuthi i-America ama-rights la athathenjezwa abantu ukuthi babe le mibhobho, and then inkinga ekhona kakhulu yona leyo ukuthi ama-background check ekulokudonselana phakathi kwama-Republican lama-Democrats ku-Congress ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi indaba zokudutshulwa lezi zingabi lokho esisenzeka the way ezenzeka ngakhona la elizweni leli.
Ungathini ngendlela uMongameli Trump aphethe ngayo lolu daba?
UTrump angiboni ukuthi ujenuini ngale nto yakhe le. Sekuphomba ukukhuluma nje ukuthi angathini ngoba le nto siyenzakele. Ngoba uTrump nguye mostly o-insider inzondo phakathi kwabantu, nguye o-divider abantu e-America ngenkulumo zakhe. Ungabona le shooting yenzakala e-Texas e-El Paso, it is clear ukuthi umuntu lo ube targete abantu ama-Latino ngoba yibo mostly ababuleweyo lapho. And ungalandelisisa kahle ngumuntu oshiye ebhale i-manifesto ukuthi ukwenzeleni khona lokho. And most of it ufit right into this look as kukhulunywa ngu-Trump ezokuthi ama-immigrants yizigebenga ngama-rapist lanani. Iy'nkulumo zika-Trump yizo ezenza abelungu laba abanye bazitshela ukuthi kusho ukuthi sekulempi la between bona njengabelungu leminye imihlobo yabantu. And I think wrong for president ukuthi abe khuluma ngendlela es divide abantu than ukuthi akhulume ngendlela ehlanganisa abantu.
Ake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama la esimbonile esethula amazwi entuduzo njalo esola ukufuthelana lokungezwani okudlondlobaliswa ngabantu abamhlophe abazonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Ungathini ngamazwi yakhe?
I think Obama uqinisile ngoba kusobala ukuthi kulabantu abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama leminye imihlobo, and abazitshela ukuthi leminye imihlobo engasifani labo i-inferior ingaphansi kwabo, and therefore ababona ukuthi i-population yalaba abantu abangasiwa abamhlophe inga-increase izogcina isidlula eyabo, and therefore I think inzondo siyazi ukuthi ivele ikhona from kudala noma nje abaningi bazama ukuthi bayicindezele leyo nzondo. Kodwa uma ulo muntu ofana lo Trump okhuluma the way akhuluma ngakhona ngeminye imihlobo, kutho ukuthi inzondo leyana uyayikhwezela yena ngokwakhe.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla leMDCT.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Molweni mavuyani, litsuhile jang livukile kumagumbi omane eZimbabwe ngitsho la omhlaba wonke jikelele. Siyalubonga uxhaso lwenu umsakazo ngowenu, kanti lababukeleyo ku Facebook lani siyalithanda siyalibonga njalo kulo Clemens Mzola Dube uyaloba lapha ku Facebook uthwena nkomo livuka njani sivukile Dube kuzoba lokhethiwe Ncube uthi wena amafuko msakazi Cassius Mpofu wena uthi inkokheli zaleli bandla kumele ziphatheke kulokhu kutshengisela hatshi ukuthi ziyecatsha zitshiye abantu bevodwa. They must lead from the front. Umpofu lapha ukhuluma ngabe MDC abathi bazatshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Kathiwe Ncube Mancube uthini wena uthi kunzima la izithembiso zabo ziningi kakhulu kule zenzo then kulo JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni hayi sivukile Dube singabuza wena Sakhwini la uyabuza uthi livuke njani Noma Dlomo utilinjani kuzoba lo mlevu Ndlovu uthi kunjani msakazi ngumlevu siyabonga Ndlovu enkulu ngigcina inyoni uthi wena kubuhlungu okwelupane ngiswelela mazwi inyoni ukhala ngokunqoba kwezanu PF elupane yiyo idemokrasi inyoni bayakhetha uyakhetha omfunayo yiyo ipurpose yokhetho. UJD Junior Dube uyaphina njalo uthi yona iyadabukisa leyo nyoni uvumelana lo nyoni gift Emma Molobiseng ubukele lawo siyabonga Charles Chilza Cosmaphosa uthi wena livuka njani inkomo hayi siyalubonga uxhaso lwenu. Angapasi lihlabela ke kamnandi lapho lisithi lona isala kutshelwa sibona ngomopo lisigqibela ke izindaba zekuseni zanamuhla kodwa singayehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi lizatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu ngeviki ezayo likhonona ngokutshabalala komnotho. Abebandla lezanu PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Hayi ke kwanele okwamanje kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first seven. Likhumbule ekusasa zikhona njalo ezekuseni ngowa-first six. asitibane nige kona polivalelisayo ngontunga milinko mo itshone kuhle.